abantu babuye ngobuningi babo lathi kusimangalisile ngoba indawo leyi ine week or two kuyabe kule fire election and indawo vele yazakalayo ukuthi kule lot of intimidation ikakhulu ebandleni ngabantu bebandla elibusayo ele-ZANU-PF. So ukubuya kwabantu lama-discussions abekhona kutshengisela ukuthi abantu balesifiso sokubona inguquko and akwasela lendawo okuningi lokho okunye okungenzakala afa
okukhulunyiweyo-ke njalo abantu bakwamukele njani.
Ingxoxo enkulu kakhulu ngathi ingxoxo isuke from amaphali abade besincedisa izikhuluma ade zisincedisa yaya kakhulu ebantwini ade bebuyile ibade bekhuluma kakhulu besa amavizi abo ithi kakhulu indaba ye-granite mining le indaba kukhanya ingani esihluphile ethi isikhathi eside ingasovwanga ngakho-ke abantu babe sebetshengiswa ukuthi enkulunyweni zakhona ade zikhona namhlanje kubona ukuthi abantu bafuna ukuthi indaba le ilungiswe ngokuphangisa. Amacebo abe aphumile ekuxoxisaneni labantu ikuthi indaba ye-granite le abadala abakhulu besigaba yibo abaluhlupho kakhulu ngoba kungani laba abamayinayo bakhona babanika ama-token of appreciation at the expense of the community. So okuphume kakhulu ukuthi abakhokheli besigaba bona labo bona laba kade bekhona bathi bazawa-approacha bebonisane labo ukuthi into le ayisincedi mina ninalithola ama-token of appreciation wona lawo aso ma-token of appreciation awe-community okutho ukuthi laba abamayinayo bayakwazi ukuthi kufanele ukuthi becontribute something towards the community development. So akungani asonto engani isihlakele kakhulu ukuthi singaswele ukuthi from yama-discussion ukuthi kusele ukuthi singaqalisela nga i-starting point ikhona sibile ukuthi ama-community leaders kumele athi on up ancedise isigaba ukuthi bathole ukusizwa laba abama-invenage yakhona.